So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 Mpalakazi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje silengxoxo lomnumzana Jinga Dube omunye owayecatshangelwa ukuthi uzakhethwa ukuba ngumunye wabasekeli bakamongameli welizwe.
Hayi, akulakuthi wayeseeukhoiaabaekuvulela ngoba lamanzi angevele izifake endaweni leyo ngiyezwangazo.
Abafuna ukusungula imisakazo bakhangelele uhulumende omutsha ukuthi akhulule amagagasi ngomnyaka ozayo. Ibandla lezano PF lithi selivuselelwe ngokusuka kukamnumzana Robert Mugabe.
Lami ngingambona mbukanse iqinise eqinaqinile ngenxa yokubana lokuyana okusekusenzakalo okubana basekungani iproperty omunye umuntu wakusekho sozawayiphathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wayengumphathintambo wabalwa impi yenkululeko waxotshwa ngumongameli Mugabe ngemva kokumcothoza ngokungafuni ukuqamba ozamelama umnumzana Jinga Dube uthi lanxa engakhethwanga ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ufisela inhlanhla labo abakhethiweyo. UDube utshele iStudio 7 ukuthi ngabantu nje mathupha ababecabangela ukuthi uzakhethwa kodwa yena wayengatshelwanga ngumongameli Mnangagwa. Sixoxelaye uDube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, akulakuthi wayeseelizele ukhoi asize nje abantu bekhubulela ngoba lamanzi angevele izifake endaweni leyo ngiyezwangazo.
Kodwa bonabo abakhethiweyo libabona njani?
Hayi, bona bazasebenza, bona amadoda azasebenza njengoba babezekele khona labo entweni le ihlala lelizwe azi ukuthi into angabantu abatsha entweni lezi kanye ngathi amadoda ikwazi umsebenzi lo okuphatha abantu.
Sizwa kuthiwa abakhona abanye abakhononayo ababekucelele Zipra abathi umnumzana Mohadi ayisuye omele aphiwe lesi sikhundla ngoba bakhona abadala kulaye.
Phela lokho ithi labo abakhethayo babafuna umuntu ongasebenza ngcono ukuthi thina ezingaphandle sisuke sikhethe ngoba babesokusho ukuthi ngakufaka ukhetho laphande nje beyakutsho ngokufaka kwabo i-election. But lokho akukhethwa umongameli okubonayo lokho, so akukhona ukuthi into ongayiqeda. Abantu vele abagubuuoni bakhumbula kokuhlukeneyo, abanye bayathaba bathi hhayi, abanye balokhu khonona kwabo kodwa into eqakathekileyokuyona leyo ukuthi kukhethwe umongameli welizwe.
Yona inhlanganiso yabalwa impi ama-war veterans ukuthi ikhokhelwe ngumnumzana Chiwenga, likubona njani?
Naye phela liwo-veteran and njengokuthi azkadeveletwethu babutha, so angiboni lutho lulo ngakho. Kodwa into yonke uyibona zokusetyenza ukuthi umuntu uphatha njani umsebenzi wayo, ngoba khathesi kubanzima ukuthi ngatsho ngaphandle ube sebezephutha ngingaiphekanga isebenza kude yaudakazelela.
Umnumzana Jinga Dube ngowayengumphathintambo wabalwa impi yenkululeko ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, umsakazo omuhle. Mina ngingumike Hove, umsakazi weStudio 7. Ngise ngithathe leli thuba ngimele lo msakazo ukuthi ngilifisele umnyaka omusha olithukela njalo olenjabulo. Happy New Year!
Abafuna ukusungula imisakazo bakhangelele uhulumende omutsha ukuthi akhulule amagagasi ngomnyaka ozayo. Selokhu ilizwe lathola uzibuse ngo-1980, uhulumende ugagadlele amagagasi engafuni abalembono ehlukenela yakhe ukuthi baphiwe imvumo yokusakaza. Lanxa sekuke kwaphiwa amalayisensi abemisakazo yamaradio ekamabonakude lokhu ingakaphiwa muntu. Sixoxe lo msakazi olodumo olwela ilungelo lokusakaza okukhululekileyo umnumzana John Masuku.
Ye, sitsho njalo ukuthi lo hulumende omutsha ngoba umnumzana Mgabe sowasuka kodwa sinanzelele ukuthi iziphatha amandla eziningi ezilokhu ezikhona. Iziphatha amandla ezazihlele ezikhona nakudala kodwa-ke njengoba besithi lanxa bengabakudala bazahamba ngonyawo olutsha silalo ithemba lokuthi ezinye izinto lazo bazaziyekethisa ikakhulu ezihambelana nemisakazo. Siyazi ukuthi okwesikhathi esiningi eminyakeni le esanda kwedlula besikhalela ukuthi kube le misakazo yezabelo okuthiwa ngama-community radio kodwa bekusehlula. Inhlanganiso okuthiwa yi-ZACRAS, Zimbabwe Association for Community Radio Stations, iyazama ukukhulumisana nohulumende kodwa akukhanyi lutho. Njalo kuke kwaba lokuphithizela esikhathini esanda kwedlula uhulumende sesithi eminye imisakazo leyana iyanikwa amalayisensi ezabelweni ezijiyeneyo okuthiwa ngama-local commercial radio stations sengama-community radio stations, kukanti-ke layisiso isimo esifaneleyo ese-community radio station. Ngengamangala njalo ngibona kumsakazo we-television kuphunyiswa umsakazo wokuthi kulabantu abafuneka emsakazweni we-community radio station othiwa ikhulumani. Kwamangalisa ukuthi Khulumani niyangathi njalo inikweni ilayisensi ngoba singazange sizwe ukuthi ama-community radio stations asenikwa ilayisensi. Kodwa-ke ezikukhangeleleyo nje ukuthi njengoba bona laba abantu bakudala iziphatha abantu zakudala zisithi zizahamba ngonyawo olutsha zikhulumisane umlotha namazwe atshiyeneyo kanye nenhlanganiso ezijiyeneyo sithemba lokho kuzakwenzakala. Kodwa hhayi kachana ikakhulu nasikhangela ukuthi sekuyiwa kukhetho. Siyazi ukuthi uhulumende wezama iPF kaningi ukhetho uyabe engafuni ukuthi abantu abaningi babe lemisakazo leyana ezabatshela ezinye ingqondo ezitshiyene nalezo eziphuma kumsakazo njengowe-ZBC leminye imisakazo esiyaziyo ukuthi yeme kakhulu kweziphathelane lohulumende.
Mizamo bani eyenziwayo sikhuluma nje ngoba sake sezwa babekhona abanye abafuna ukuthi baselolu daba imithethwandaba abanye njalo benza inhlanganiso ezifana laleyo eqambileyo. Kukhona yini okunye okwenziwayo?
Hhayi, okwenziwayo nxa ngithi ngiyalalela labo abaphethe izikhundla ngibona ngathi labo bazadinga ukuthi bakhulumisane nohulumende omutsha babone ukuthi kambe ngeqiniso lokho okwakhulunywayo ngesikhathi kungenwa kulo hulumende omutsha ukuthi siyakhayela izinto ngendlela eguqukileyo kuza kwenziwa yini okokuthi sizabe sivula amasandle kunalokho osenzokudala. Ambona ngathi kungakayiwo imithethwandaba okuqakathekileyo ngikubona ukuthi uhulumende uqinisile yini nxa esithi uhamba ngonyawo olutsha olungcono kulolwakudala.
Yona le imisakazo eyaphiwa amalayisensi yona uyibona njani? Sizwa abanye bekhala ngokubana ingani layo kuhlangothi lukahulumende.
Sizabona ukuthi yona limtsg yayingelaqinisa ukuthi kuyini okwenzakalayo yayingela sasisizwa izinto eziningi ezenzakala lapha ngemisakazo yaphandle kwelizwe kanye lamathelevishini aphandle kwelizwe ngoba abantu babesesaba ukuthi baphumele egcekeni okugoqela lokugcotshwa kwabomongameli ezinto ezijiyeneyo okumele ziphume khonokho senzakala esithi yi-live. Eziningi zazingaphumi ngoba bengelaqinisa ukuthi into zizahamba njani. Uyakhumbula ukuthi khona kuguquka izinto u-Lieutenant General Sibusiso Moyo watsho ukuthi lokhu ababekukhulumile njengamasosha kwakungaphumanga emisakazweni yesizwe kodwa-ke ilizwe selihambela afika kwesinye isibanga. Khonokho konke akuphumanga kumsakazo wesizwe, akuphumanga nakumisakazweni ale elitsha. Lezinye iy'ngxoxo bakhuthala kuphela nxa sekwedlule sebebona ukuthi umumo wezinto uthe chosololo kodwa nxa kusenzakala hhayi bayathula babe lonanzelelo ukuthi bangangeni emanyaleni.
Umnumzana John Masuku ngumsakazi olodumo njalo elwela ilungelo lokusakaza okukhululekileyo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sisenyandeni eGwanda lapho intandane ezibikwa ziphila impilo elusizi okudale ukuthi amantombazana acina esezithwala lapho ezama ukuzinakekela. Amajaha engafikisa iminyaka yokusebenza abikwa eqatshwa esebenza eplazini lapho asetshenziswa njengezigqili. Uvusi Sizwe Mkhwananzi usipha lolu daba esenyandeni kuVillage 3 phansi kukasobhuku uJohani Moyo konduna uMasuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
ELeZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika akhokhelayo ngenani elikhulu lezintandane ezicatshangelwa ukuba ziphezulu kwesigidi esisodwa ngenxa yomkhuhlane wengculaza osuqede abazali. Ezansi emaNdebeleni ihamba phambili kunani labaphila lo mkhuhlane wengculaza okudala ukuthi kube le ntandane eziningi ukwedlula ezinye izabelo. Esiqintini senyandeni ngokufanayo zigcwele intandane okudala ukuhlukuluza kwazo ngoba kungela lapho ezingaphephela khona. Ukansila kwa-Ward 5 enyandeni umnumzana Adam Bebe uthi umkhuhlane wengculaza uhlasele kakhulu esigabeni sakhe okudale ukuqonga kwenani labantwana abangelabazali.
Lo mkhuhlane lo asithathela abantwana kakhulu abanye bebelabazi abanye ukuthatha abazali kuthe khathi sokufelakala ukuthi kube lokuphila kube lephilisi.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi enyandeni uthi intandane zibhekane lobunzima obukhulu kakhulu.
Dubo esilalo lafanye izintandane luyindaba enzima kakhulu sibili lapha esigabeni. Ungananzelela intandane eziningi ziyaswela ukubhadalelwa i-school fees, ziyaswela njalo sibi sokuthengelwa ama-uniform, eziningi zihamba ngenyawo. Njalo ezinye izintandane zakhona uthola ukuthi ziyasebenziswa kakhulu, uthola umuntu eqhashiwe umntwana ele 16 years downwards esebenzela umuntu eselusinkomo. Nxa uthi uyambuza umuntu wakhona uthola umholisa $50 ngoba kulisizi kakhulu abantwana abazintandane, especially abangamantombazana. Uthola sezikhomitha ku-teenage pregnancy, uthola umntwana ule 14 years usezithwele, se-drop out of school.
Ubunzima obhekane le ntandane zenyandeni sekudale ukuthi esinye isizalwane sakulumango esisebenzele eGoli sicabanga ukuvula umuzi wangakibo ube ngumuzi wentandane. Unkosazana Saneliso Dube owabhujelwa ngabazali oyenzele intandane edilile eKhisimusi uthi kuyadingeka ukuthi zinakekelwe ngokufanayo njengabantwana abalabazali.
Iphupho lami ukuthi ingane zibuye zizohlala ePeace Charity Home ngizigcine ingane ziye esikolweni ngikwazi ukuzibheka zistudy zibe lempilo eyaphambili.
Intandane zilakho ukuthi ziphumelele njengabanye abantwana lapho zithe zagcinakala. Buvike edlulileyo emzini ogcina intandane esigabeni seMagwe oweKipkino buvele ukuba ezinye zentandane ezagcinwa kulo muzi sezalotsholwa, kukanti ezinye sezifike kubanga lezifundo zaphezulu zemakolitshini aweyunivesithi. Umqondisi wenkampani eChicken Inn edolobheni leGwanda umnumzana Leslie Moyo uthi kungumlando kampani amakhulu ukusiza intandane njalo bazimisele ukuqhubekela phambili besipha laba abaswelayo ngemva kokunikeza izipho eKipkino.
Thina nje abantu beChicken Inn into esizenza yinto okuthiwa yi-social responsibility. Esiqalise ngokunika abantwana ade bephumelele ezifundweni zabo namely bekuyijawunda isenondo leSt Christopher esigabeni seGwanda. Kathesi senesili ukudonata ukudla okungange 1000 kuma orphanage. Asikaqedi 2018 silama plans which are underway. Sizalivakatshela ama widows nalaba abalahlekelwa i-property ngendaba zomfula kumbe i-lightning.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulisana lomkhuhlane wengculaza ole-National AIDS Council i-NAC lude umkhuhlane wengculaza oqhubekela phambili umemetheke edolobheni leGwanda ngenxa yamantombazana amancane asethengisa ucansi. Iningi lalawa mantombazana zintandane ezisuka emaphandleni angcelane ledolobho leGwanda. Nginguvusi Sizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 Emma Jaunden, Ekwanda.
Namlela mshweshwe.
Namlela nampawa fowe mbula.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ukugcotshwa kokuba ngabasekeli bakamongameli welizwe okwenziwe iviki yona le kuthiye abanye bebuza ukuba ilizwe selibuswa libutho na. Umnumzana Kembo Mohadi wayekubutho ngesikhathi sempi yenkululeko lomnumzana Constantino Kuvea Chiwenga obekhokhela ibutho leZimbabwe National Army bavela empini. Abanye basola ukukhethwa kwalaba bantu besithi ngabe umnangagwa edinge owesifazane losakhulayo ukuze uhulumende wakhe ebe ngomuntu wonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernardine Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Mina ngibonayo ukuthi bathembisene ukuthi ndoda asisebenze lapha mangiphuma la wena ngothatha over as president. Valerio Spandala I'm almost certain ukuthi bamtshelile ukuthi ma uthiwe ngephuma lapha nje bangu president noma bangu deputy president. All that yibo first abezaph lapha babiza ukuthi ngo second. So it's really that thing nje ukuthi sokuya kuba into yesisotsha abantu babushwe ngesisotsha. Kwakhuluma umthandwa ngimamele ngelinanga lapha South Africa e-university e presentation yephepha likaNkomo. Wathi yena ilizwe lingcono lisezandleni zamasotsha or abantu abale military background. And the mouse who bege moga manje abantu sebesitshela ukuthi vele those were the days when they were planning to take over ilizwe as soldiers ama war vets nabebutho sebeqalisa ukuhlangana secret libe sithi mgabo sefuna ukubaleka lelizwe. So the main thing mina ngibonayo ukuthi these guys ba spade impande zabo to hold the country at ransom as the military because they have this belief but ukukholwa lokho ukuthi amasotsha ayewale discipline esikwaziwe ukuthi yebo isisotsha sona under normal circumstances kuze ukuthi abantu babe le discipline ngoba ngabantu abasebenza ngama instructions angithi but i culture esiyaziyo emasotsha eZimbabwe masibheka ngihlunga ukuthi ngikhulume for example ngabantu abashona abanjengabo Rex Nongo abantu okwakusazakala ukuthi vele they become corrupt babe thathela abantu amaland and so on and so on. Isotsha seZimbabwe I think saphela ngabo Tongogara labo Dabengwa wasokuthatha over abantu abagreedy abafuna ukuntontsha la namhlanje ilizwe ladilika libulawa ngama overtele neZimbabwe awuye sezenza aqulisa ukuthi aphambanisele apha ayimpose umgabe phezukwethu bethu besolapho beimpose futhi another soldier on the country.
Nanto ke udaba mnumzana Mpofu wena uthini?
Ya njobe cucuwe nje siyabona bonke benjana bebathathwe njana banjoba esithuba uNdlovu fane sikrandi amasotha sakwazi ukuthi nangakwa ube esempini khona la uhamba ukwathena waqeda military training okembo mahadi njana ube kudole zipha napho uthiwe ngathi esekhona so kokana futhi ukuthi imilitary government lesinayo sekusivilian clause ikidirective yonke izabe isiswe emasotheni ngathi kube ngubani ozongena laphana as long as amasotha eyo amgombolozele lowo muntu kuthi ukuthi thina ngokwethu sesifuswa ngamasotha so kuzowanzima kokhana kube unfortunate ukuthi ngoba abantu sike safocusa ukuthi umuntu esingasamfuniyo ngulo kodwa sangasakha ukuthi right masikhupha lo muntu sifaka umuntu onjani ngoba sibiyela ku situation yana sike sayibona eUganda ukuthi abantu balwa kakhulu lo ngiyamlibala manje kwangena uMilton Obote uyidamini. Ya uyidamini abanisalisa uyidamini abalisa uyidamini ngale bathi uyidamini ngumlali wabamkhupha kwangena uMilton Obote badabula kodwa ave babonthi bangenze esinye isigiba ngoba kufika uMilton Obote wenza ububa obudlala obuyana edusenzwa umuntu lwana so siyakwazi umgabe bengasafuna kodwa bemele sibe nendlela zokuthi ukuthwa kanjani kungenani ngale bathi esinye sokuphuma kamgabe lokhu kungene i-caretaker government i-provisional government ebambe umsebenzi wokuthi no sifuna ukustabilize izinto siyokuma-elections ngesikhathi esihlandelayo ngakuyazwisisa ngoba laba bantu laba bonke bangene ngodlame bangene nge-force so khona kuzokutho ukuthi akula kukhululeka okuzaba khona noma siya ama-elections next year kuzoba nzima ukukampela kumaparti kwamaparti kuzoba nzima ukuthi noma ama-elections akhona engaphuma esithi bona badliwe baku-accepte namhla umuntu egcotshwe ngesikhathi esincane asizakuvuma. So sisebunzima lobukhulu esibhekane labo ngaphansi kwamasotha ane soqhubeka isikhathi esidaba sezibaphaza amandla abantu soqhubeka singaphansi kombuso wamasotha kwesikhathi esidako.
Mnumzana Ndlovu ubona njani udaba lokubana uMohadi ukhethwe kucele le zebra kwakukhanya ngesikhathi esedluleyo kwakuvunyelwene ukuthi lo oyabevele nguye omdala kubo nguye omelangene. Kodwa kathesi bakhona bathi hayi ayisukasuye umo wathi kade umelangene. Ukubona njani?
Basho bathi kube kufuze ungene umtiniri or at least umuntu omore senior. Oh, so this is vele kubashobala nje liyavula ibhula ngwani lizivula lodwa ukuthi libani ukuthi uyabona ukuthi le iqembu labangani and vele kuyazwisise ukuthi kube njalo ngoba if umuntu esusa omunye njengomgabe abantu bahlala bonabo abangenisane kupower babe beshesabana even bona so they are better off bengabangane bethembisana abakuthembisanayo ukuthi look let's take care of each other and make specific promises ukuthi when this happens and badle bavalene njengejuba there is no peace mali enjenjalo ilokhu anoti liyantshontsha lonke but omunye qine selidubulile futhi longathathi yonke imali abaleke so babedlele evalweni and bamsho banama-CIO systems awo aba-personally to check each other so kwenziwe ubungane umtinele ngabe ngasomngane wabo so that's why engaqualifyanga ukuthi angene khona phana adle labo kwenze ubungane and these guys I'm sure ababahlangana khona bathembisana nje izinto ezinkulu kakhulu ukuthi look so I understand fully ukuthi uMohadi bekungatsho isikhathi sakhe he was not expected ukuthi angene kuzapho in any case vele sebevayolethile amanye ama-rules abavumelana ngoba u-chairperson akusengiya wezap they accuse umgaba ukuthi why senze izinto ezingekho constitutionally ebusa abantu as an individual but they are doing exactly that now.
Mnumzana Mpofu, ubona njani udaba lokubana uChiwenga yena ube nguye okhanya ekhokhela ukuthi obe ngumongameli umgabe asuke kathesi senguye osesikhundleni sokuba umsekeli kamongameli kungakusitshoni nxa ukukhangele lo
ya lokhana kutsho ukuthi into yonke eyenzakaleyo ibingaqondananga labantu ibiqondane nabo bebefuna bona ukuthatha intambo zombusi ngoba ngesifo lesintu thina umuntu ofaka inkosi akabusi nayo uyafaka inkosi aphuma akhabe inkosi isale busi ngoba ma ungafaka inkosi yonke uzobusa nayo kutho ukuthi ngobusayo kuzoba nzima so into yonke eyenzakaleyo abantu basetshenzisiwe nje ngoba njengoba ngithi ukuthi abantu bebengasazi ukuthi benzene zesile nto kayihambe abangayifuniyo kodwa basananzela ukuthi ma iphuma le singenani le into le ibingekho mayelana ngabantu ukuthi sikhulule abantu imayelana ukuthi lathi sifuna amandla i-opposition engakangeni lathi sifuna ukuthi sibe la mandla kuphela into edifunakalayo ebantwini labatholi la mandla so osokuselathesi ukuthi kuqhubeke kunjalo futhi sifikele kulala inhlupho lokuthi akusela freedom akusela kukhulumisana okuhle so uyathi ukuthi akakhuluma valelo okanye anyambala agcina sizalo ngoba nakathi sikhula abantu nxa sikhala kukhuyo naleyana eyenzakaleyo kula bantu esilokhu esizibuza ukuthi bakuphi sibona ama-internet eveza ukuthi baphile basendaweni ezithile bathumela kuthi nalo kodwa siloqiniso lela ngoba la bantu babanjwa akekho umuntu otsho so leyana into leyana izoqhubeka basazobanjwa abantu basazonyamalala abantu noba la bantu asibavuma ukuthi akhumbuza azotsho ukuthi kunete isikhethi ezikhupha umuntu lo libehlulekile imkhuphile thina ngeviki besephumile so yibunzima esibhekane labo kakhulu.
Umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu enye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kuningi okwenzakale ngomnyaka esiwugqiba kuyona le iviki kodwa ukumqoka okuzahlala kusenhliziyweni zabaningi yikususwa kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uVusisizwe Mkhwananzi elandisa eseGwanda.
Udaba lokuhluthunwa kombuso okwenziwe libutho luzahlala lukhunjulwa ngabaningi ngoba iningi belingacabangeli ukuthi uRobert Mugabe obuthe iZimbabwe kusukela ngozibuse ngo-1980 engathiya isihlalo kalula nje. Iningi laveza ukujabula okukhulu lapho uMugabe oyetheswa umlando wokuphatheka kombhuqazo weGugawundi ukwephula amalungelo oluntu kanye lokubhidlisa umnotho wakuleli ethiya isihlalo ngemva kwesukwana evinjwe libutho. UZulu uthi kasoza kukhohlwa ukususa kukaMugabe esihlalweni. Umnumzana Farai Moyo osebenza kuhulumende eseflabhusi ngomunye walabo abazahlala bekhumbula ukususwa kwaMugabe esihlalweni.
Umnyaka ka-2017 uphele kuhle sibili sibona kube lotshintsho sibili kwezombusazwe sibala ukuthi uComrade Robert Mugabe ukhitshiwe esikhundleni.
Unkosazana Siduduzile Masilela uthi iningi alisoze lakhohlwa ukugengulwa kombuso kaMugabe ngoba iningi lidubeke kakhulu phansi kombuso wakhe.
Enzokuhlala ngokukhumbula ukuphuma kwaMgabe esikhundleni okuyikudubeka kwethu for the past 37 years. Izinto azimanga kuhle, asila fueli, asila ukudla kukholele ezitolo, so akuphileke.
Umnumzana Methuseli Ngathi owelutumba eBedbridge uthi yena angasoza ukhohlwa indlela ibutho elavala ngayo uZulu amehlo lisithi lingenela kwezombusazwe ukuze kube lenhlalakahle elizweni.
Engike ngukhohlwe ukuphuma kwaMgabe ekhutshwa ngabanye bakhe qambelela ukuthi benzela thina ifever bona dresses ipolitics ezana.
UNkosazana Meslin Ncube uthi uzahlala ekhumbula obeyinkokheli yebutho osengumsekeli kamongameli welizwe uGeneral Constantino Chiwenga owakhokhela ibutho elagengula uMgabe.
Okuyikho okumqoka okwenzakalileyo engizahlala ngikukhumbula njalo nje ayiyoresigna kwaMgabe. Okunye futhi engizahlala ngikukhumbula yiku-retire kwaChiwenga loku-appointwa kwakhe as the vice president.
UNkosazana Sichasiselwe Ndlovu yena ude kasoza lukhohlwa udobo lokusilelwa kwemali elizweni lonyaka.
Okudlule kukho konke engunanzeleleyo yikuswelakala kwezimali emabhenki okwenze abantu begcine sebeforswa ukulala ezitridini bemelele lezozimali okugcine njalo sokusenza le government i-introduce i-bond note.
Umnumzana Agent Moyo uthalimana wenhlanganiso yababalisi i-PTUZ ezansi emaNdebeleni uthi njengababalisi ngeke bayikhohlwa engingabanqoze elothwe ngobe ngumphathi intambo ogatsha lwezemfundo yaphansi. Umnumzana Lazarus Dokora.
Njenge-PTZ esiza kukhumbula kakhulu ku-2017 ikusungulwa kwe-half-backed updated curriculum iyasungulwa kungela ma-resources njalo lababalisi bengaqeqetshwanga. Sazama ukubonisa uhulumende kodwa imibono yethu ayizange ilalelwe. Ngiyathokoza ngoba bonke ababesithatha kalula sebekubonile sesikubonile.
Umnumzana Ekhe Moyo oyisikhulumi sebandla le-MDCT uthi ngeke awukhohlwa umnyaka ka-2017 ngoba intaba enkulu idilikile.
Into engingasoze ngafa ngayikhohlwa eyayenzakalayo ngo-2017 yikutshintsha kombuso usuka ezandleni zikantando kayiphikiswa uRobert Mugabe uthathwa ngamasosha. Ye lanamhlanje kuloko kumangalisa abaningi ukuthi khona singena kulo umnyaka ibizo likaMgabe lingabizwa.
UNkosazana Juliet Kiwani okhokhela inhlanganiso yabomama eHodas uthi umnyaka lo ubunzima kakhulu ngekhisimusi.
Into engidanise kakhulu ngekhisimusi ka-2017 besikhangelele ukuthi 2017 ikhisimusi izakuba ngcono, abantu baza kuya emabhenki bathole izimali zabo. Abantu badle ikhisimusi kabuhlungu, bahambe kabuhlungu beswele izimali. Baswela futhi la mafuel kwathi le magarajini bekungasaswayipheki.
Iningi lethu umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asebenze gadalala ukuze kube lenhlalakahle elizweni. UMnangagwa odwa wafakela itshef enkundleni ephelandaba stadium eGwanda ubeke kuvike edluleyo ukuthi wancedwa isizalwane seGwanda uJustice Maphosa ongusomabhizimusi omkhulu kwele South Africa lapho ebalekela izinto ezazifuna ukumbulala kuleli ngemva kokuxotshwa kwakhe kuhulumende kaMgabe. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Now you have some people feel them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Bese lengxoxo lomnumzana Jinga Dube omunye owayicatshangelwa ukuthi uzakhethwa uba ngomunye wabasekeli bakamongameli welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.